Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, Bela Act, asikho esikolo kuguqela lezahulumende esile mvumo yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yalelibanga noma bengelawo amaphepha. Ukatalo zemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sokatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We felt that we needed to put together all the court judgments that and make them legislate.
Sibone kufanele ukuthi sifake ndawonye izinqumo zemthethwandaba ebezisithi abantwana bonke bavunyelwe ukungena esikolo loba bengela maphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuza bangela maphepha abavunyelwe ukufunda.
Lumthetho usiwemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi kokuzama kulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bagcine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Nothando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Thina sithi sibonge amazwi kamongameli, siyizizalwane zeZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho. Siyabonga kakhulu kumongameli uRamaphosa ukuthi esixhase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala imetric sebele kusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa, amalungelo sesiwaphiwe makhulu kakhulu. Siyabonga.
Igqweda lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi iy'ngane sezingayiyela esikoleni kungabi indaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumeleke ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokho ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi i-upper guardian yabantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi lumthetho usuchiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde ziganunwabo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla leDudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephule umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zakwele South Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi bona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigayi ngoba abanye bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Usitsho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantu babo bafunde lapha? Asibazondi laba bantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukukhombisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get.
Lumthetho uzakhuthaza wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele eSouth Africa ezokwenza umathanda loba ele passport loba engalayo. Baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the bread line.
Umnumzana Mhlanga uthi loba nje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.